Amalokishi phose wonke yakobulawa yamadala namacha izakamizi khala ezimathosi ngokunukelwa ngamanzi alengcekeza asuke ezambuzini inxa kudubuka kwezitishi lempompo eziwathwalayo. Umhlalo welokishi lemakhwekhwe umnumzana Stephen Kiwane ukhala ngalolu dubo.
Sithwele nzima ngamasuweji adabuka nsuku zonke and sisikhansile ekhona kayenzi action ngisho. Singafa ngomkhuhlane wesihudo ama-typhoid ngoba every day ngaze kubethi bayalungisa basuka phonga uhlokoza kusasa kuvuke kududuluka futhi and amanye ama-stitch asezindlini kuyabe kududuluka kugcwala ezindlini imikhuhlane isihlasele. Ungabatshela abakuthethi siyabuya sizolungisa but kuyahlala kunjalo. Siyaqeda 3 months kungayenziwanga lutho uhlezi phezu kwedoti ungalathwele nje ukungena abantu besiye egangeni.
Unkosazana Nomsa Chumalayo uhlala emagwegwe. Yena-ke ukuthi amanzi alengcikeza agcwele egumeni lakhe egeleza evuza ephuma ezitishini ezidabukileyo.
Ngakuvuza laphana sabuya sabatshela sahamba sabiza be-residence babuya bakhuluma labo babuya bevulile kwasala futhi bathe sebebuya bathi khona bona kunjani i-private babuya sebevodwa ngabanika 400 rand bavula. Thina nisabona ukubanzi lobu lapha baqeda ukuthanyela khathesi bathele amanzi kungeke uhambe lapha udle but sesisidla kunjalo because sesijayele vele ukudla lekaka.
Elokuthini lemagwegwe njalo lihlangane nomongameli webandla le-EFF umnumzana Innocent Ndibale ohlala kuleli lokithi ukhala ngalolu dubo njalo.
Ukansila kuthiwa ube engaged some few weeks ago but kafuni nokuthi ekezovakatshe ezobona ukuthi udubo lwabantu lungaphi. Kulabantwana abancane, abantwana bawela phezu kwezititshi ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besidla. I-disease enjengecholera kumbe i-typhoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziginele ngezandla zakhe eklina engela any protection.
Ilokithi le-Country Park lisalitsha kodwa izititshi zidabuka njalo nje. Unkosazana Sithokozile Moyo umhlali we-Country Park.
Avele kudabukile amaphayithi bathi amanzi la adlula lapha kusema-24 kuzoba lokunye lapha eduze lapha ema-16 caravan lakho kudabukile amaphayithi amanzi angikhona ahambela ngalo komgwaqo omkhulu yohamba lamabhasi vela kulantwenzi bathi abanye bathi bakhuluma layo ukhansila bathi sebekhulume layo babayenalomeleaakakulo.
Umsekeleli wesikhulumeli sekhansila kobulawayo ukwenzana bongwengwenya uthi kuningi okubangela ukudubuka kwezititshi zengcikeza.
Imbangela yalapho kuyukuthi kuyikufa kwe-infrastructure singathi i-dilapidated infrastructure kube lokudabula kwamasewer pipes abantu besenza izinto ezijiyeneyo ezifana lokuthelela izingadi. Kube yi-increasing population sinanzelela ukuthi abantu asebesebenzisa ama-systems ethu baningi kulalokhu okwakwakhele khona and okunye kube yi-misuse of i-sewer system.
Okugcizelelwa ngumhleli kameya kobulawayo ukhansila Mlandu Ncube.
Siyazi izakhamizi phakathi lapha zithwele nzima sibili ngamasuwa kodwa hayi asihlalanga njengomunicipality sibhizi sibili ukusebenza. Lingakhangela kathesi ungahamba isuwa kakhulu ade sihlupha empophoma mbona ngale nsukwini ezimbili iyabe isi-right. Ungakhangela amajaha ayitu abhizi kakhulu laphana duzane le-church esabatheni ukuvula ama-manhole ayiwablokileyo. Njalo sikhuthaza izakhamizi ukubana sinanzelele singavulali izakhiwo lezi zesuwa nxa silima lapha phakathi komuzi.
Abantu abaningi bahamba bezivala amakhala beseqa bevikana lengcikeza ephuma kuzititshi ezidubukileyo esezilesikhathi eside zinukela abantu zingalungiswa njalo besaba imikhuhlane efana le-typhoid kunye le-chorela eke yabulala abantu abaningi kuleli dolobho. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.